Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 15 Nhlangula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ukuphikisana kwemibiko kamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ekuvalwa kwelizwe ngenxa ye-COVID-19 kudala imibuzo yokuthi kungaba kulokungezwani phakathi kwababili laba na.
Makuza kuthi omunye athi hayi kusekuseni omunye athi hayi kuntambama kutsho ukuthi vele kuyabe kule ngxabangxoza lobucangu obuthize ekwenzeni izinto.
Ilizwe lingena kulanga lesibili lokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela i-COVID-19. Amapholisa esithi azabopha yinqe abazafunyanwa besephula iziqondiso ze-lockdown kungakhathalekile lokuthi ngabebandla liphi njalo ngobani.
Yebo, siyazibona izinqumo ezibekiweyo kodwa nje vele besingahlalanga besilabantu vele ade bebhodabhoda esithi ngabama-market bailiffs ngesilungu ade bebhodabhoda befundisa abantu emkambo ngokuthi bangazivikela njani ukuze behlise umenza kwamkhuhlane.
Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abathathu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kwabanjwa igciwane le-coronavirus abedlula ikhulu 118. Kuhlelo lapho esikhangela kwenziwa ngamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023. Sixoxa nebandla le-MDC Alliance sihlaziya ukubhaliselwa amabizo okuvota, i-voters registration.
Udubo lukhona kakhulu, lukhona ku-transport, lukhona emtshineni wezeki, lukhona ebantwini abangakwaziyo ukuthi amahofisi angaphi.
Zonke lezi ndaba lezinye zozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ukuphikisana kwemibiko kamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ekuvalwa kwelizwe ngenxa ye-COVID-19 sokudale imibuzo yokuthi kungabe kulokungezwani na phakathi kwababili laba. Ngolwesihlanu uMnangagwa wathi abakumsebenzi wokuzithokozisa lokuthokozisa uZulu sebevunyelwe ukwenza imicimbi yabo nxa bengabuthanisa abantu abangedluli amachumi amathathu. Kodwa ngelanga elilandelayo umsekeli wakhe uChiwenga onguye njalo umphathintambo wezempilakahle wavuka esithi akusela mibuthano ezavunyelwa. Kwamanye amazwe umongameli nguye owethulela isizwe imbiko ephathelane lokuvalwa kwelizwe. Sixoxe nengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zindimkandla othi kukhona ukuchaya amanzi la.
Nxa abantu besebenza ndawonye ezikhundleni ezinjengalezi zokukhokhela ilizwe, okukhangelelweyo ngubani lobani ukuthi bakhulume lutho lunye, bahlabele ngoma yinye, bagide nyawo lunye. Xa kuza kuthi omunye athi hayi kusekuseni omunye athi hayi kuntambama kutsho ukuthi vele kuyabe kule ngxabangxoza lobucangu obuthize ekwenzeni izinto. Abatshelani okuyikho nami nginje ngomunye wamuzwayo umongameli esithi laba bokuzithokozisa sebengaqalisa imicimbi yabo kodwa bayingedlulisa abantu abangamashumi amahlanu. Tukutuku na umsekeli wakhe usesithi hayi uhlu wakuqamba ke ngebizwa musical shows are banned. Lokho ke kwenza thina abanye esikhangileyo sizibonele ukuthi lapha hayi akula kuzwanana, akula kukhulumisana okuqondileyo. Omunye uzama mhlawumbe ngelihlo mina elami elithi omunye ufunde abe yiliqhude elikhulu kulo muntu. omunye angithi umongameli nqa esekhulumile undoda lomunye bekungamelanga aqambe yona ama musical shows lawo bekungangcono abalise konke achiye lokhuyana ahloniphe ilizwi lalo ongaphezu kwakhe kodwa nqa esevele lwana lamathe engakaphele emntonyeni engakomi usesithi kona lokungenziwa kulobu cango obumalisayo akuzwanana la kukhona sibilo kukhulu ngoba nanku imfumba le endaweni efihlwe isiphumele egcekeni
sike sabona phambilini esinye isiphathamandla sebandla lezanu PF kupolitbiro esaxotshwayo kuthiwa ngoba sasesithi sisekela umsekeli kamongameli uConstantino Chiwenga kodwa udaba lakhona alusakhanyanga ukuthi lwaphela njani
kuthi ukuthi singathi vela amadoda lawona sebilinge sintu athukuzelene induwe emqubeni omunye lomunye ngabona wenza imfumba yakhe insoro yakhe athi angathola ithuba laye azame ukuthi abonakale ukuthi umakhonya ngubani iqiniso ukuthi ungayicubungula kuhle indaba le ngeyinye yezinto wabona oloko kuqhutshekwa usiya phambili kugwenxwana lanxa bangazi bakhuluma emphakathini bahambe bonke bathi hhayi akukho kucabana kukho kwehlukana kukho kudabukana kodwa phela umlomo wachapha umfula ugcwele
kodwa umnumzana Chiwenga nxa umkhangele ubona ngani ngumuntu ongadinga isikhundla engaphumelela njani ekhanya engelasekelo kuzana uPF ikakhulu nxasikhangela ingatsha zayo
angiboni mina umsekeli kamongameli kuyazihluba kakhulu ngosekelo umbe kwaloko esivame ukuthi sithi ngama structures singalibala ukuthi indoda le ilibutho elisosha kutsho ukuthi lakhona ngale njengoba nje bangena ngayo November 2017 bengena ngesibhamu kwabonakala izimota zempi lezibhamu lezigwagwagwa kugcwele indawo yonke engxenye ukuthembile khona lokhu ukuthi angakwenza lakuyena lo njengoba bakwenza kulwana owahambayo
umnumzana Thandeko Zintimkandla yingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Izwe lingene kulanga lesibili namuhla ngemva kokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela igciwane le-coronavirus. Amapolisa ixwayisa abantu ukuthi labo abazafunyanwa besephula iziqondiso lezi bazabotshwa kungakhathalekile ukuthi ngobani. Athi njalo abathengisa utshwala ama bottle store kumele basebenze phakathi kwesikhathi abasibekelweyo kusukela ngo 10 o'clock ekuseni besiyachayisa ngo 4 ntambama. Amapolisa athi abazatholakala bevulile kumbe indlamanzi ezizatholakala zinathela ezimoteni zizabotshwa. Kunsuku ezedluleyo amalunga ebandla lezanu PF abesenza imibuthano elabantu abanengi ukwedlula inani elivunyelwa phansi kwemigoqo ye-COVID-19 kodwa kungazabotshwa muntu. Amapolisa athi azabopha kungela bandlululo. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yabazisebenzayo ebulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiwene.
Okumqoka ukuthi thina sizaqhubeka siyaphambili sihlomisa abantu ukuthi bazivikele emkhuhlaneni. Emalangeni ambala edlulile sike sabhodaboda khonapho kobulawayo silabaphathi bedolobho lakobulawayo sikhangela ukuthi abantu emkambo bayalandela na izinqumo zokuthi bazivikele emkhuhlaneni. Sinanzelela ukuthi abantu abaningi bebelandela sibili bayageza izandla ngemithi nalesi ngama-sanitizer bayagqoka ama-maski bayatshelana izikhala lapho abasebenzela khona okutshengisela ukuthi-ke abantu bazimisele ukuthi beqhubeke bevikela umkhuhlanelo. Siyazi ukuthi-ke izinqumo sezikhona thena esikutshoyo ukuthi sikhuthaza abantu ukuthi bephambili bebezivikela bephambili befundisana bephambili bekhangela ukuthi kabaminyani lapho abasebenzela khona. Yikho umqoka oqathe kakhulu. Yebo siyazibona izinqumo ezibekiweyo kodwa nje vele besingahlalanga besilabantu vele ade bebhodabhoda esithi ngabama-market bailiffs ngesilungu ade bebhodabhoda befundisa abantu emkambo ngokuthi bangazivikela njani ukuze behlise umenzi yabo umkhuhlane lowo endaweni abasebenzela kuzo.
kukhona yini elingakukhuthaza mhlawumbe amalunga enhlanganiso yenu kanye lozulu nje jikelele?
Esekukhuthaza abantu kakhulu ukuthi baqhubekele phambili belandela izinqumo zeneze ezizabekwa yi-World Health Organization ukuthi benqabele umkhuhlane. Yikho esikukhuthazayo ukuthi bageze izandla xa bengena abayasebenzela khona, begeze amakhasimende abo nxa ezothenga, bekhangele ama-temperature xa bengena emkambo labathengisela khona, ngokunjalo bavulane izikhala abasebenzela khona, esithi i-physical or social distancing. Silabantu njengoba nijilo vele ababhodayo bazaqhubeka bebhoda befundisa abantu, bekhuthaza abantu. Siyahlela futhi le nhlelo ezinye emsakazweni, sixoxa labantu sibakhuthaza phose malanga wonke ukuthi balandele izinqumo lezi ukuze siphephe. Kodwa nje kusidayo kathesi ukuthi uhulumende ukhiphe umbiko lo ngaphansi kogatsha lwezempila kahle. Kodwa-ke umongameli yena bethe-ke abantu beqala ukuthi basebenze kakhulu abazisebenza la abezezemidlalo abathaya amakatali.
Umnumzana Michael Mdladlandiweni ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association bubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Kunjalo nje ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abathathu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Kwabanjwa igciwane le-coronavirus abantu abedlula 118. Ababhubhileyo ababili ngabeManicaland, lo yedwa owemashonaland central. Iningi labatholakale bele gciwane ngabesigaba semashonaland central abangamachumi phose amane 38, kulandela abeHarare abalichumi lasithoba minwembili 18.
Yebo yebo yebo, mthwakazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla sixoxa ngokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Siluka ndaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMikeobe ngo-8 ntambama.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembo be-internet ele-Newshawk libika ukuba indodana kamuyi owayelilunga ledale lephalamende umnumzana Sydney Malunga, umnumzana Siphosami Malunga, uthi uzaphikisa isinqumo sokumthathela ipulazi okwenziwe nguhulumende. UMalunga uthi wazithengela ipulazi leli labanye bakhe ababili, kodwa izolo watshelwa ukuthi ipulazi lakhe selithethwe nguhulumende. Iphephandaba lobulembo be-internet ele-Zim Live libika ukuba umongameli wakwele Zambia, umnumzana Kenneth Kaunda, osele minyaka yokuzalwa efika phose ikhulu 97, ugijinyiselwe esibhedlela izolo esegula kakhulu. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibona abantu babitilinjani ngezindawo. Abantu basabeka ithemba kuZANU-PF. iZANU-PF ezehlulekela noba yini ehluleka into yonke iZANU-PF. iZANU-PF siyehluleka ukwehluleka. Yikho ubona manje izikolo ziyadura, izikolo kaziqondakali ukuthi zibhadalwa njani. Kuza hayi iZANU-PF bantu bakithi iyehlulekile. Abantu into yonke sebezenzela manje ilizwe kalisela government. Kodwa into ezwisa ubuhlungu bakuthi imali befaka endlini zabo. Indawo yonke abantu sebezinzile manje. Ilizwe la alisela government le. Alila government. Angeke uthi kubona umnyangabo lo government. Abantu hayi iZANU-PF ngeqiniso iyehlulekile. Iyehlulekile iZANU-PF. And akula nto ezafaya yenza. Akutsho abantu abangavusa ilizwe leli. Kanti ubusela bazokuthiya lobani. Ukutshontsha bazokuthiya lobani. Ukubulala abantu bazokuthiya lobani. Kube nga izenzo zeZANU-PF lezi ezimbi. Kube nga kuvusa ilizwe. Ilizwe kube selavuka leli. iZANU-PF bakhohlakele kumanje buka amapolisa ilizwe livaliwe kodwa bachona bebutha abantu besiyafaka abantu ejele beqeda bebhadalisa abantu amafayini. Ikuthini kona lokhu? Why vele bechona bebutha abantu beqeda bebabhadalisa ifayini? Abantu bayenzeni? Abantu abangena kucala, abantu abangonanga lutho kuthiwa hey uyephula iziqondiso ze lockdown. Ilizwe langeke lilungele liya. Ilizwe iZANU-PF ngendlela esilibusa ngakhona, hayi ilizwe leliyaphela leli.
Salbona nwa Studio 7 ninjani siyabonga ukusincedisa ukusakaza hayi siyayizwa MTCT siyayizwa into eyone lezano bantu into eyone lezano siyabonga ukuzwa MTCT uhluphumele egcekeni kusese 8 yebo into eyone please cela abantu bevoyeni MTC Alliance le MTC lelokhu lemphakazi yiwo amaqembu afanele avotelwe siyabonga ngozwile umlayelo kaNdoda lwade khuluma izolo ethi iparty engasiza iMTC Alliance ibambene le mthakazi maparty angasikhiphela izandla sikhathele ngezandla sikhathele ngezandla omalaba lapha abangafuna ukwehlela ezihlalweni siyabonga ukuhlala nsempumalanga uPetros ngokuzalwa nselupane
salibonani basakazi labalaleli hayi mina bengithi lami mphawule amabili amathathu ngukhethwe bebhe ngikhuluma ngisegaboroni Botswana bengithi nje uhulumeni weZimbabwe omnangakwa labantu bonke ayincedisana labo ngombhuqazwe into okumele beyazi ukuthi umuntu kalobi ngabo 1983 ngabo 1984 ngezikhathi ngeminyaka bebulala abantu kwakungela journalist elalivunyelwe ukuhamba kwakule curfew kwakungela media nje kumbe anyone owayevunyelwe ukuthi engathatha amafoto enzeni ngesikhathi bebulala abantu kodwa lathi thina sasingakazalwa siyabona amavideo siyabona izinto ababezenza abantu into okumele beyazi beyinanzelele umuntu kalobi so ukuthatha ilitshe ukutshontsha ilitshe leliyana ayisikho okungabolisa icala ayisikho futhi okungachitha ubufakazi likhona ilitshe loba lingekho imbali bavela abantu abethu bazobayazi abasoze bekwanisa ukuchitha yonke into ngoba kulo Jehova ongaphezu kwakho konke bengaze bezame you can kill the people but you can't silence them lokho vele loba bengaze bekuzame njani kutshengisela nje ukuthi bavele abazimiselanga ukuphila labantu kutshengisela nje ukuthi abazisoli kutshengisela ukuswela inhloni labantu bengabanye abantu nga uhulumeni weZimbabwe yisikhathi asithathayo leli thuba ukuthi ehlanganise abantu kulungise ilizwe impilo iqhubeke siye phambili kodwa baqhubeka bebhidliza betshontsha bebulala kodwa hayi umdali ngowabantu bonke elabi thuba lizafika
ngiyalibinyana nalo nke kuZulu weZimbabwe igama lami nguhlalani Mlotshwa yikho ke ngikhuthaza uZulu weZimbabwe ukubona sibe sesikhanyela ngendlela ilizwe lakithi elise ngakhona yikho ke ngikhuthaza uZulu ukubona sibe sesivotela iparty esiyifunayo ukuze sibe sesithuthukisa ilizwe lakithi leZimbabwe Khathesi abantu bayadubeka emazweni abantu bayafa emazweni achiyeneyo ngesigaba sokuthi uma kungazakala ukubana ungumZimbabwe awuphatha indlela ngesizathu sokubana kuya ilizwe lakithi liphansi yikho ke kubangelwa ukuthi thina abantu sisuka sibe sesisiba lokurobheka ngezikhathi zamavoti yikho ke bengicela ukubana weZimbabwe libe selivotela iparty elifunayo ukuze lithuthukise isizwe sakithi igama lami nguhlalani Mlotshwa ngisebenza eBotswana eFrancis Town ngiyabonga ngithi ke ukukhulumisa labo sisi usithandekile ngithi uNkulunkulu abe nani aligcine emkhuhlaneni wecorona ngiyabonga
hlobo hlobo impilo injani makhumba mane omhlaba Siza liyaphila ngapha ngikwazi umsakazo leyo lalela edaluka lapho timen thandaza njuma usivalo bangani 1 and 2 daluka khona apha Kenmo kansi wami khona siyabonga ukusithanda okungaka kungadingalili ihlala lilalela lami ngiyalithanda lonke moyeni ngwenya edaluka
Basakazi linjani mina ngisizalwane saseZimbabwe ngithanda ukuzwa indaba ze Studio 7 every day ukuthi lingangithumela ngise South Africa ubana sizwe indaba zeZimbabwe ukuthi zisakwaza kanjani kuminjani elizweni lethu njengoba isimo somnotho senzima kangaka
sanibonani sanibonani ku Studio 7 siyabonga Ntungamiri no Kips Dube standing emhlanga siyabonga kakhulu Amtanje nje ngidaya ke ngibingelele ikhehla lami elingizalayo uThobela uMbizi Gqibelo Wilson. Ngibingelele nesalukazi esingizalayo uMandebele nabafowethu bonke from kuLivion ubaba kaKhero kuze kuyogcina kuKlopas nabafowethu bonke from kuMos kuze kuyogcina kuMadawu. Hayi, ngithi bafowethu asiphileni. Angike ngiqambe nonke ngamagama njengoba ngiqala ezinhlokweni ngisiyagcina ekugcineni.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. La-ke ngamazwi angelani le-Studio 7. Kwezemelika. Umongameli Joe Biden owake wathi umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin ngumbulali usethule imbiko etshengisa ukuthi engaba eseguqule ingqondo. UBiden ubuzwe eseSwitzerland emhlanganweni we-G7 lapho azadibana khona lo Putin wagagasa. Kodwa ezinye ingcwethi zithi uBiden engaba esefuna ukuncenga ubungane lo Putin njengendlela yokuthuthukisa isimo selemelika ebese singanqele kulandela umbuso kamnumzana Donald Trump. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani ubudlelwano belemelika lamanye amazwe phansi kombuso kamongameli Joe Biden.
Umongameli Joe Biden washo vele even ngesikhathi ekhankasa ekhampenela ukuba ngupresident ukubana yena inhloso yakhe kuzoba ukuthi abisele iAmerica back ekubeni libe lilizwe elihloniphekayo kwamanye amazwe njalo eli-engajayo amanye amazwe libisele i-leadership status yalo ebeyiyona i-America yaziwayo from kudala ukubana yiyona ebilida entweni eziningi kwamanye amazwe ndamanye amazwe wona alandele. So uBiden I think uyaqhubeka nesithembiso sakhe sokubana uzobisela ilizwe le-America ekubeni libe yi-leader kwamazwe wonke. Now, obviously, former president of Israel. Siyazi ukubana yena akajabulanga ngokuwina kukaBiden ngoba yena ubezisiswana noTrump kakhulu. Njalo futhi bebephusha ama-policies afanayo awokucindezela. So, akumangalisi ukubana chothoza uBiden ekuphumeni kwakhe njengoba esedliwe. Okutshengisayo ukuthi izinto sezitshintsha emazweni wonke. I-democracy isiqala ukuphenduka ngoba into eyenzakale e-Israel linkulu kakhulu ekuthini ibandla eselithatha over khona manje i-coalition e-include even iqembu lama-Arab iparty esingathi iparty eyama-Arab layo isiyipart of umbuso okhona manje Israel okujabulisa kakhulu ngoba kuyatshengisa ukuthi sekulokusebenzisana kuzoba lokusebenzisana okuhle phakathi kwabo laba bantu okungancindezeli abantu besi-Arab labavela e-Palestine.
Siyabona ubana umongameli Biden usebisele ilizwe lemelika kuzivumelwano ezinye zasezicitshiwe ngowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump. Kungakutshengisani lokho?
Izivumelwano ezazikhona ezazishiwe ngumongameli uBarack Obama sabona uTrump ezibhidlisa lezo zivumelwano ezifana lesivumelwano se-climate change, i-Paris climate law change agreement kube sokusiba le esivumelwano futhi le Iran esokuthi esezuzama ukuthi sistophe i-Iran ukubana iqhubeke ilokhe isiya phambili ngama-nuclear weapons. So sabona uTrump ezibhidliza zonke lezo zivumelwano okwakubeka kusenza ku-create ingozi enkulu kakhulu umhlaba wonke jikelele ngoba ukuyekela amazwe afana labo Iran eqhubekela phambili ngama-nuclear kusho ukuthi azobe threaten amanye amazwe khona ngale Middle East. Njalo futhi le climate change sabona ukuthi into ebalulekileyo kakhulu ngoba siyazi ukuthi climate change iya affect global warming. Siyabona kumoshakala into eziningi sokusiwa lama wildfires lama hurricane angapheliyo konke lokhu ama scientists asitshela ukuthi kukhozwa yiyo i-climate change.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa le Studio 7 ecingweni sesigabeni seVirginia.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Namuhla kuhlelo lwethu lwezokhetho sixoxa lonobhala oqoqa inhlelo zebandla leMDC Alliance kobulawayo uNkosazana Tsepiso Mpofu ekhuluma kabanzi ngengxaki abazitholayo kugatsha lwezokhetho olwezek nxa abantu befuna ukubhalisela ukuvota ivoter registration.
Sibhizi phansi ebantwini kuground ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi bayiregister. Sibe le data yokuthi abantu bonke abangaregistanga kobulawe bangaki. Ukwenzela ukuthi sibe lethuba lokuthi sikhulumisane labo abezik. Ukwenzela ukuthi bebuye ezigabeni khona ngale lapho kuhlala khona abantu. Bethwale imitshina yabo. Abantu beyanelise ukuthi beyiregister. Bona bakhala ngokuthi abalafiwe. Bakhala ngokuthi imitshina yabo ifile njengakhathesi bathi imchina ifile imchina yezekhi ngafa njani khona kulomsebenzi wokuthi be register abantu kulilungelo labantu lokuthi be register njengebandla sikukhangele konke lokho ukuthi sibonisane ukuthi singayenza cebo bani ukuze abantu baye register
manje njengebandla kukhona yini elikwenzayo ngalolu daba
udaba lezekhi libuhlungu kakhulu ukusukumeza abantu abawazi umsebenzi abawenzayo why ngisitsho njalo ukuthi abawazi umsebenzi abawenzayo umuntu wonke ulelungelo lokuthi a register as a voter but bona bahlukumeza abantu ngokuya faka ama office khatshana labantu njalo nxa abantu begada besuka ephumula ugade siye town esuka etown ebese gada futhi sesiya efamona imali ini azayisebenzisa kulokuthi athengele abantu abakisinkwa ngelinye idola umsebenzi wezekhi kufuze belande abantu ezigabeni zabo lapha abahlala khona ngoba khathesi sengibona ukuthi ingxenye ukudelaya kwezekhi abakwenzayo ukuthi abantu bengaregister bebebaningi ukufaka amahofisi khatshana njalo lokukhuluma inamba engayisiyo eyaregistwa ngobulawayo khathesi ubulawayo abantu abaregistile they are more than 200 kodwa nxa bezawutshela abamaphephandaba ukuthi abantu abaregistile bangu kuphela kodwa abantu ade belokhu behamba khona ngale ezekhi akade behanjiswa ngabantu baningi kakhulu kodwa besicela ukuthi besinikeze inamba eyiyo sibili eyabantu abaregistayo ezekhi ababambeki bathi bona imitshina yabo ifile bathi bona basebenzisa imitshina yematinot kodwa nxa abantu behamba besifuna ukuyarejista emahofisini awezekhi awakobulawayo bacina beseyarejista emahofisini awematinot
bona abantu abalandelayo abalandela ibandla libatshelani ngodaba lolu njalo liyabakhuthaza yini ukuthi bayobhalisela ukuvota njalo basukuma ngobuningi na
abantu bakobulawayo njengokukhuluma kwami ukuthi abalayo mali yokuthi bahambe befika endaweni ethiwa yifamona lapho okulama office khona awezekhi umuntu usuka ephumula agade kumbe luvivi agada etown ebese gadeke sesiya efamona khona thina nxa sihamba ebantwini sibatshela ukuthi sizalungisa udaba lo transport sizabathwala sibahambise khona ngale njalo i-transport esiyidingayo sidinga i-transport ukuthi ikwane abantu abaningi ithwale abantu abaningi wonke umuntu yakwazi ukuthi uzupho nguye yedwa ovunyelwayo emgwaqweni amanye amakhombi lawa kasavunyelwa emgwaqweni ukuze uyekhulumisana lo zupho ukuthi athwale abantu thina siyibandla le-MDC Alliance uzupho soze wafa wasithwalela abantu ukuthi bayihambe bayiregister so sisazama ukuthi sibe lelinye icebo lokuthi abantu bekwanise ukuthi beregister ezindaweni zabo lapha abahlala khona izekhi kwanise ukuthi thwale imitshina ihambise lapho kuhlala khona abantu yikho sibatshela khona ukuthi behlale belindile sizabuya futhi sesizobatshela ukuthi abantu bezekhi bavumile yini ukuthi bebuye lemitshina yabo bezoregistisa abantu sibathwale sihambe labo bayiregister ngoba udubo lukhona kakhulu lukhona kutransport lukhona emtshineni wezekhi likhona ebantwini abangakwaziyo ukuthi amahofisi angaphi so thina njengebandla kufuze sikukhangele konke lokhu ukwenzela ukuthi abantu bekwanise ukuyaregister ukuba slow kwezekhi kulenjongo ukuyala kwezekhi ukuhamba ebantwini kulenjongo ukukhuluma inamba engayisiyo yabantu abaregistileyo kule njongo ngiyabonga.
Unkosazana Tsepiso Mpofu unobhala oqoqa inhlelo zebandla le MDC Alliance kobulawayo. Besixoxa la ikuhlandla lesibili lengxoxo yethu ngamalungiselelo okhetho luka 2023. Singakagqibi uhlelo lonamhlanje isikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ukuphikisana kwemibiko kamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ekuvalwa kwelizwe ngenxa ye-COVID-19 kudala imibuzo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.